Abemisa Zimbabwe bathi bakubona uqathekile ukuqhuba lomhlangano kunanzelelwa izehlakalo zeminyakeni yangemuva ngezikhathi zokhetho lapho intatheli zindaba ezihlukunyezwa khona kakhulu loba ukubulawa ngoba zibonwa njengezitha. Obeqhuba lomhlangano umnumzana Rashid Mkhundu ngaphansi kweMisa Zimbabwe utshele abangenela umhlangano ukuba wenziwa ngendlela yokubaphathisa ukuba baziphathe kanjani lapho besebenza ngesikhathi sokhetho.
Zimbabwe in the region, Zimbabwe in the world is a very
Zimbabwe ungelinye lamazwe ayingozi kakhulu kuntathela izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Sekube lezehlakalo zokutshaywa kwentethala izindaba lokubotshwa kwazo. Sile inhlangothi zezomvikela kakhulukazi amapholisa labasebenza becatshile ezingawanakiyo lawo amalungelo entethala izindaba. Njengoba sesibanga kumnyaka okhetho u-2018 sizobabona bezomvikela laba sebevuka ubhova. Akusoze kwaba yinto emangalisayo ukuza entethala izindaba kuthiwa zingene engozini yokuhlukunyezwa lazo lapho kulwiswana labamabandla aphikisayo loba abazinikela ukulwela ilungelo loluntu.
Ethe sekunanzelele yikuthi azizinakekeli kangako intatheli izindaba zakuleli lapho ziqhuba umsebenzi.
Journalists in Zimbabwe have generally not been security conscious.
Kazizinakekeli intatheli izindaba zeZimbabwe kulokuphosisa okukhulu ezikwenzayo. Zizingenisa engozini lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Sithemba imihlangano yalolu hlobo izosiza ukuba ziqakathekise ukuzinakekela lazo ngesikhathi ziqhuba imisebenzi yazo.
Utafazwa Tseyisi ngomunye wentatheli izindaba ezingenela umhlangano. Yena ke uthi ukuphatheka kiwo kumsize kakhulu ngoba esefunde okuningi okunye kwakho abekade ekweyisa.
Ziningi izinto esizenzayo on a daily basis njengama journalist sibona ngani kazibalulekanga, but as far as my issues to do with the safety and security are concerned, kuyatholakala ukuthi ziyabe zisifaka engozini. So kubalulekile kakhulu ukuthi izinto esizifundiswayo lapha singaphomu ukuzitshiyela phakathi. Kumele sizithathe sizifake ku-field esipractice kuyo. Ngoba at the end of the day sijwayele ukutho ukuthi there is no story that is worth dying for. Ukuthi sibe silokhu senza umsebenzi wethu kumele sibe aware of the safety and security issues ezi around us.
Kuthi umlondolozi Ndlovu eyinye njalo intatheli izindaba uthi usizakale kakhulu ngemfundiso ayitholileyo.
Lapho amabandla aphikisanayo, amabandla abusayo, lalabo abazomba ngazo belisana, ufica ukuthi intatheli izindaba yizo ezicina esikhathini esiningi sezilinyazwa, ezicina esikhathini esiningi sezitshaywa, ezicina esikhathini esiningi kwesinye isikhathi bayanyamalaliswa njalo njengalokhu esasikubone wamanye amazwe. Okutsho ukuthi namhlanje sifundile njengentatheli izindaba ukubana hayi nxa kube lo daba olukhona sikhangelanele le ndaba safety yama-journalist kumbe singathi ukukhululeka kwabo kufuze babekwazi ukubana bahamba labo bani, bakhuluma labo bani.
Ethi usekubona ngelinye ilihlo akade engakunanzeleli njalo ezokusebenzisa lapho eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba.
Okunye wakhona bengikwazi kodwa okunye ngifundile isibili okusha ngoba phela bathi ukufunda abadala bathi ukufunda akakupheli. Into eziningi njengalo ezingizifunde indaba zokubana hayi nxa uhamba phela kuqakathekile ukuthi umuntu angahambi ebusuku lokuthi nxa uhamba kufuze uthwale phela lezo zigezi esingathi thina yilokho abathi ngesilungu i-medical aid. Ngoba phela ungakwanisa ukuthi uzibone usisekunzimeni kumbe ususengozini ungazilungiselelanga ngoba lokho kwenzakala ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke sibe nezifundo ezintsha sibe esizifundileyo namhlanje.
Intatheli izindaba zithi ngabe iqhutshwa sikhathi sonke imihlangano enje igoqele abantu bonke elizweni lonke bathole ithuba ngoba iningi lisebenza lisemnyameni lingazi ukuba liziphathe kanjani ukuzivikela engozini lapho zisemsebenzini wokuthapha indaba. Zisithi akekho kumankampani abawasebenzelayo ozitholisa lolu lwazi. Zizithole sezisenkingeni labezomvikela abezombusazwe loba labo abalezikhundla zaphezulu besebenzisa amandla abo ukubahlukumeza, ukubalimaza, abanye sebalahlekelwa impilo loba ukunyamalala befela ukuqhuba umsebenzi wabo wokuloba izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.